Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiqhubekela phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga-9 lo-10. UJesu ukhuluma labafundi bakhe lapho bafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje: Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelele abasonelayo, njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleko uqakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi Baba wethu osezulwini. Leli bali elithi ubaba, umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize, ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi kungabe kuyikwini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana lokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebethi baba sicela ukudla insuku zonke, bathi baba sicela ukudla, besethatha ukudla efrijini besenzeni. Bayakwazi ukuthi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi Baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu, ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu. Ayikhona isigaba sokucela, futhi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenqabe sika uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela, baba ngicela lokhu, baba ngicela. But lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu nalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu esithi sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini. Kithi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu, vuselela abazalwane, vuselela abalaleli bami, vuselela ibandla ukuze umthandazo siwuthande. Baba, sivuselele, usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Baba, sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi nxa sithandaza, njalo ngalesi sikhathi sibeke ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba ulibusise, kube nokuthula lokuqhubekela phambili. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.